Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalichona njani mahlabezulu olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngcwabakazi 2018 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
akuthiyene nalokho okwakubhalele kwenziwe ofana lokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamsango 3 afanele awafake laphana kumabhoksi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethandaba bephikisa impumela yokhetho.
Ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswayo ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungang ukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe kufuze ligcwalise izethembiso zalo.
Umsakazo weStudio 7 umanye nelenhlanganiso yentatheli zindaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Imikhuhlane engathelelwanayo enjenge-BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa isiya isanda eZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ethi umongameli Emmerson Mnangagwa owezanuPF nguye onqobe ukhetho lukamongameli welizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi bazaveza ubufakazi bobuqili obenziwe ngabezanu PF bencedisana labezekhi. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkuleko Sibanda uthi inkokheli zalumanyano zibonisane ngenyathelo lokuyaphikisa impumela yezekhi emthethwandaba.
Amanyathelo azathiwa ngupresident Chamisa amaningi zona kuphela ukuhamba ecourt alinganisa ukuthi upresident akasalithi ubhizi kukhulumisana labantu abaningi abakubandla lakhe labaphandle bebandla lakhe ukuthi azi ukuthi bafuna kwenzakaleni njalo kwenziwe ngendlela ethile.
Usibanda uthe lowa bengelathemba lemthethwandaba yelizwe bazaqhubekela ngayona leyo ndlela kodwa bakhangele amanye njalo amacebo. Unobhala welunga labafundi elezinaso asifunye uthe imithethwandaba yaselizweni ilembali lokusekela ibandla lezanu PF kusukela isikhathi ibandla leMDC lincintisa impumela kukhetho edluleyo kodwa sokumele kusetshenziswe ezinye indlela zombangazwe.
Indaba yethu kajwe nge-MDC Alliance ukuthi bakhangele amakhodi yona ile president sikhangela ikhesi kaMorgan Tsvangirai layo waba wahambisa indaba yena le kumakhodi kodwa indaba yakhona yasi-verifywa ama-elections adlula kudala. So mbona mna ngokubona kwami angiboni kumaintaina i-momentum, angiboni kusenza ukuthi bephumelele. I think ama-political matters they need political action. So them bethatha i-route e-legal. Ya khona kuyinto enhle but
amagqwetha awe-MDC Alliance abiwa ehlangane izolo aphiwa bonke ubufakazi obuveza ubuqili bezekhi. Usibanda uphinde wathi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluza kwezinye zabasekeli balo ngamapholisa namasosha ngemva kodlakela oluqhamuke eHarare ngolwesibili lweviki edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Milton Siziba uthe uZulu eHarare ulokwesaba ngokuhlukuluzwa lokho.
Yasethusa njalo kuyasicaphula nxa sisizwa kuthiwa amasotsha ahamba endaweni ezijiyejiyeneyo emalokishini beshaya abantu nje. Sikhathazeke kakhulu iviki ephelileyo, sizwa kuthiwa amapolisa afike enza njalo kuntathela izindaba ebezibutheni emhlanganweni we-MDC eBronte Hotel. Lokhu konke kutshengisa ukuthi esikhathini sikiso ilizwe alimanga kahle kulokwesabo okuthile ebantwini.
Kusenjalo amapolisa kanye lamasotsha akhuphe imibiko kumaphephandaba besithi imbiko yokuthi kulokuhlunyezwa kwabantu elizweni ngamasotsha ayiqondanga. Kodwa lokho akuphathanga kuhle uZulu okhulume lentatheli indaba yeStudio 7 otshengise ukuthi isikhulumeli samapholisa unkosikazi Theresa Ramba kakho eqinisweni. Act 4, Davidson Sakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Kusenjalo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Jamisa, uchasisa kabanzi indlela ibandla lakhe elithi ikomishini yeZEC yaqilibezela ngayo.
Akuthiyene nalokho okwakubhalele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamhlango 3 afanele awafake laphana kumabhox ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Ama-V11 forms elilawo awama-polling station afanana lalokho kusebulenjini ngezinye indlela bangakathiyeneyo lapha ama-V11 angu-3 kumbe angu-2.
Ama-V11 sizawakhangelisisa ukuthi awezele sizokhangela kodwa akasasizi lutho kangaka nxa izekhe sisinikele amanamba esebenza ngawo.
Ye manje nxa ama-results lawo lingaqathanisi lama-V11 forms liwaqathanisa lana ukuthi libone ukuthi a-edwe
kuhle. Aqathaniswa wodwa, uwaqathanisa ama-results aka-president lama-results ka-NP. Ikuthi bathi ama-results abo NP ephuma bawabike ebantwini kwezindawo. Aka-president bathe sebesalabesebewenza lawana bawabeke ebantwini aka-NP abangasantshintsheki basebekwanisa kuphela ukuntshintsha lakapresident. Uyabona kathesi amanamba ka-councilor lamanamba ka-NP ayafana ukuthi hhayi xa kwa-e-polling station abantu abavotayo kwakuyi-300 ngu-300 ku-NP ngu-300 ku-councilor. Manje wathola ukuthi kathesi sekuyo 300 ku-councilor, 300 ku-NP, 500 ku-president. Abangu-200 bavele ngaphi?
Ngezinye indlela seliza kuqathanisa labakukhulumayo.
Ye, seliza kuqathanisa labakukhulumayo njalo labakukhiphileyo ngoba amanamba abo-NP labo-councilor bawakhiphile lawo futhi njalo bakhipha ehlukene engafanayo. So ngathi ukuthi amanamba angachiyana khonapho ekuthini abantu bavotile bani. Kodwa ekuthini abantu abavotileyo bangazi akufanelanga kube yomehluko.
Nxa kuyikuthi kunjalo ngabe wonke umuntu uyakubona phela njengoba ama-results esephandle. Kodwa abanye bathi labo nxa besenza isamu zakhona labo bazithola kufanana lokwezeki.
Ye, kodwa abantu ba-edazenezo eziphume kuzeki ngathi ama-results babe wathi dengava. Abantu abala ama-results yiphi lezek kuphela.
Kodwa ama-results angikhona engasiwo ma-V11.
Silawa ama-V11 thina. Kodwa khonokho okuqakathekileyo lokho. Abantu abacabanga ukuthi ama-results banawo bazawa-checka. Yikho kutsho ukuthi ngeke bawa-checke ngaphandle kokuthi unqabe lama-V11. Amanamba amanga angene kakhulu ku-president ngendlela yokuthi ikho lapho sokule 85% turnout. Kanti-ke ku-parliamentary le-council i-turnout ibiku-72-73.
Amanamba lawana amanye angezeleliwe aya kumongameli Mnangagwa hatshi kumnumzana Nelson Chamisa. Khonokho liza kuprova njani?
Okwenzakalayo ukuthi amanamba angenayo kwangena aya kupresident Mnangagwa. Kwase kusithi amanye akade ekupresident Nelson Chamisa akhitshwa. Ngesilungu sithi kwaba ne-inflation eyamanamba kapresident Mnangagwa, kwaba ne-deflation eyamanamba kapresident uChamisa. Besenzela ukuthi upresident uChamisa angafiki ku-50%+1.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Jim Nelson Jamisa, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga eseHarare. Abasekeli bomanyano we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela besola impumela yokhetho olusanda kwedlula bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi lamhlanje eHarare lapho abancitshwe khona ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso esebail eyokuthi bakhutshwe esitokisini besalindele ukuthonisiswa kwecala labo abaletheswayo. Umnumzana Gift Mtisi, igqwetha elimele ababotshiweyo abangama-27, utshele Studio 7 ukuthi akula bufakazi obukhomba ukuthi yibo ababangela udlakela lapho betshengisela. Lokhu kwenzakala abasekeli balumanyano besithi bayatshaywa kumbe ukuhlukunyezwa ngamapholisa lamasotsha emalokitshini abo seHarare lakwezinye izigaba zelizwe ezitshiyeneyo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle.
belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathela izindaba eMedia Center lamhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho phansi kwesihloko esithi What's the way forward, okutsho ukuba kuyiwa ngaphi manje ngemva kokhetho. Intathela izindaba yeStudio 7 uChris Gande usipha lolu daba eseHarare.
Ophe ngumgcini isihlalo walombuthano omnumzana Ernest Mdzengi uthe kusobala ukuthi kumele kube lokuxolelana elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Lokhu kugcizelelwe ngumfundisi wesonto ye-Divine Destiny, umfundisi Anselmo Magaya, othe izandla zababusayo zigcwele igazi ngoba kukhanya kulesiko lobudlwangudlwangu kuleli bandla. Nanku lile ngoma ezihaya ukuchitheka kwegazi ezifana lethi Zimbabwe nde-Europa, okutsho ukuthi iZimbabwe ngegazi. Omunye wabakade besembuthanweni lo ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxe laye ukuze sizwe akwethulileyo kulumbuthano.
Mona ndangane uhlelo lolelo ube luqhakathekile sibili ngoba kumele sibone ukuthi njengelizwe sa qhubeka kanjani lempilo zethu. Njalo bekho lombono emichechene khanyeleze economy ngokuthi ukhetho lohamba njani. So ngibona njengani ukuqhakathekile ukuthi abantu bekhulumisane uze sibone ukuthi singaya njani phambili.
Omunye njalo esixoxele laye ngemva kwalumbuthano ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva, yena othi ukutshengisela okwachiya abantu abayisithupha bebulewe ngamasotsha kutshengisa ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabalandaba labasekeli babo.
Sikubonayo ukuthi sesingakhuluma thina sokufisayo ukuthi sifuna kuhambe njani, kodwa okuqakathekileyo ukuthi ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungangukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo. Esikutshoyo ukuthi thina indlela ipolitiki wethu kade onguyo ngayo eZimbabwe, amabandla yiwavame ukuthi eqoqa abantu ukuthi betshengisele ukuthaba okuthiwa ngama-solidarity marches, kumbe kwesinye isikhathi betshengisele ukukhonona ngokungabanjwa kuhle kukahulumende. Yikho ke okungesuka kwethu sekuthi eminye imibuthano besibona amabandla besithi hayi lo ngumbuthano wethu, omunye umbuthano uyenzakale kuthiwe lo ngowethu. Kodwa nxa sokule gazi eselophile ubususizwa amabandla esithi hayi thina kasikwazi ukuthi lokhu kwavela ngayo. Yikho ke lokhu kutshengisela ukuthi eZimbabwe akula mabandla angayenelisa ukuthi ekhokhele abantu ukuthi befeze izikhalazo zabo.
Abanye njalo abaphe imbono yabo bagoqela uDokotela Mungwari, yena othe kuza kuba nzima ukuthi uhulumende omutsha avuselele umnotho welizwe ngoba sokule mibuzo eminingi ngobuqotho bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguChris Gande.
Linga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukumamanzonzo womumo eZimbabwe lapho sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabakubutho labantu ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024610318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Lalele kumsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abedlula amashumi athobamune munye 91 asebefile engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakale izolo esihlengeni seLombok kwele Indonesia. Isigodlo sikamongameli Donald Trump waseMelika eseWhite House sibike ukuba umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya uza kwethekelela leli lizwe ekupheleni kwayena le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 27. UKenyatta uzahlangana loTrump ukuze bahlaziye indlela zokuthuthukisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lokuqinisa ezomvikela. Imikhuhlane engathelelwanayo enjengeyabo BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa iyayisanda kweZimbabwe, njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa kungenxa yentengo yangkhona kanye lokuselakala kwendawo zokwelatshelwa elizweni. Iningi libanjwa ngamandla kuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Obathabele Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa izinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys ami kasasebe be kidney failure ila challenges amane. You are given a diet a tight kakhulu ukuthi inzima uku maintain limitwa to carbs, broccoli, cauliflower, mele onyama lawa angimelanga ngidle inyama, like I chicken I can take just one small matchbox size piece. So with me akusela mthambiso engiwenzayo but this delay about 2 or so drops my kumbe nothing at another words akula lutho lokumeasure khona lapho ukuthi ningathi measure lokuthi ngizakwazi ukunatha amanzi. So angisakwanisi ukunatha amanzi ngakhona lokho ngoba umthambiso engiwenzayo it's less than a teaspoon vet.
Umnumzana Handsome Sibanda osebenzela ePlumtree uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called Plumtree Ambassadors of Youth and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards operation yakhe because kumele raise something like $25,000 ukuthi ihambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together and then njenge community sathi sifuna uku assist lati singokulethwa kuncane sasisi organize i fundraising dinner izabe imhla ka 18 August in Plumtree sebesithengisa ama plates okudla at $18 per plate. And then kebe kuyi 3-course meal, kebe kule entertainment for laba bazabuya ku dinner yangkhona. Then it's basically after party yangkhona sebe charge $2 ukungena. And whatever is raised on that day iyabisiya towards i fundraising, iyabisiya towards isikhwama semali eka Mathia yokuthi ehambe eIndia eyenza ioperation yakhe yama kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakobulawayo uchasisa kabanzi ngalimkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge India, iSouth Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu izinto indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku. Yikho esingani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayadalisa imizimba. Abantu sebehlala behleze emahofisini. Le imikhuhlane si abahlangana layo kakhulu yefana labo chukela, iBP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokhana sokuhlolisisiwe kakhulu ukudla engathi ngama refined foods. Ukunika kuphela amandla emzimbeni njalo kulamafutha amaningi. Ikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo le imikhuhlane ukuthi ayithelelwana. Ikho kuthiwa non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo akuthi ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuza kuba lawo. Le imikhuhlane ayithelelwana kanjalo. Imikhuhlane eminye eyabe ivele ikhona egazini mhlawumbe sithi emulini nxa kwaba lomuntu obelele lomkhuhlane wechukela. Kulamathuba amaningi ukuthi abantu bakhe lo muntu lawo bebelawo lo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siya kuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu iyabeke wahlangana lezinto esingathi ngama poison ezingena emzimbeni ngendaba zokudla njalo lokuthi ube senzani singakhangela kakhulu okwesibindi omunye umuntu uyabe bengumuntu okwanatha kakhulu kholokana kubangela ukuthi isibindi sibe lokho esisifa mbijana mbijana kuze kufike esikhatini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabeke ukuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile kholoku kuyihlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe yikho abantu beyabe endaweni ezinjengabo South Africa lase India ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khona lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elashwe kathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi kodwa lakho kungani kusase phezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalalwazi oluningi ngale mkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
Imkhuhlane yezinso ukuthi iqala njani angikwazi kodwa ngikwazi umkhuhlane okhona etholakala ezimbabwe abantu abaningi especially abantu angathi badala sinjalo ubona abantwana abadala few abantu abantwana abancane abadala bejayele babona abale mkhuhlane yezifo bathi awulapheki and awuthelelwana njalo ukuzwa abantu besiya impilo kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela, leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu, loba okunye kungabe kubuye ngemvelo, umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lali mikhuhlane yesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimkhuhlane iya iqonga okuphezulu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona. Njalo inani labantu liqhubeka lisanda kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abanengi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Uzulu wenzansi emandebeleni uthi labo abanqobileyo kukhetho olusanda kwenziwa ngeviki edluleyo sokumele bafeze izithembiso abazenza lapho bekhankasela usekelo kukhetho ukuze kube lempilo engcono. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi kulesi sabelo lithi kuyadingakala ukuthi labo abazangena edalele ephalamende basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizalwane zakuleli kungelakubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemisebenzi. UNkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemisebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantwabethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha and sokubenza baze babe yizigane ngoba ngabala zinto zokwenza. kube lemsebenzi bakithi ba investe izinto abantu abathi basuka emakhaya ngoba khona ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantu abethu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
Unkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli esizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Khonokho abakhuluma ephalamende akubuye bazesitshela banga-impose izinto zivela phezulu abazethatha izinto yithi bazikhweze phezulu ngoba yithi esibakhethileyo njalo abantu abalungiselwe indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhalanga ukuthi bantu sicela liyesenzela lokhu.
Osakhulayo Natasha Juma weGwanda uthi yena kalathemba lekusasengcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele ezikhona phambilini lapho uZulu ethwela amagapha avuzayo.
Mina angikhangelelanga lutho, siza kubona phambili. Ma kuzatshintsha, hhayi siza kwamukela. Njalo ma kungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka. So ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sokumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga. Kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisi sibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda ukukhutshwa loba nje abomanyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wezano PF unqobile ngoba kube nobuqili abenzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho ezek. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlaleni we-rugby uPeter de Villiers uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kumncintiswano we-Africa Gold Cup ngemva kokuthola umhlomelo owodwa emdlaleni wangomgqibelo lapho lidlala leNamibia. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba litshaywe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisengozini yokuphucwa ilungelo lokuncintisa kwinkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lomkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba kodwa kathesi kusekuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho liza kuyanqikelana leqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano we-Gold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane elizathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan. Njalo iqembu leNamibia leKenya yiwasesimeni esihle njengoba kuyiwa senqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba njengoba lizaxegwa lamanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyedlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abomanyano wamabandla aphikisayo oMDCT Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho. Umsakazo weStudio 7 omanye nelenhlanganiso yentathelo zindaba iMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.